sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje lesihlanu mhla ka 14 Nhlangula 2019 igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi Talenta Chiwenga olimele engozini yemota uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubezama ukumsusela amanqe. Abadabuka eZimbabwe abadinga amaphepha okuphephela eBrithani sebedlela evalweni ngokuza kwenziwa umkhokheli omutsha kahulumende.
Unini beloke bethumela abantu bakithi ekhaya kabafuni ukunika abantu bakithi amaphepha. Nango ke sebeyafaka uBoris Johnson laye ongathandiyo ama-foreigners.
Inhlanganiso yababalisi ithi uhulumende weZimbabwe usethwalise nzima ababalisi lezinye izisebenzi.
Ngathunjwa zenhloli zikahulumende ezikubutho zithwele ama-AK-47 sizivale ubuso. Ngahlukunyeza ngasengiswa emapholiseni sengisetheswa icala lokutshaya inhloli lezi.
Kwenzakalani eZimbabwe?
But into ezenzekela eZimbabwe angizithandi. Uyazi lokhu into kwenzayo kugange eZimbabwe kakhulu. Akele lungisa imume elizwe likele ukudlala ngathi mani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umfundisi waziwa ngokuchothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olimele okumangalisayo engozini yemota uthi amapolisa ensita yiwo ayebefuna ukumbulala. Umfundisi Talent Chiwenga wethule umbiko lo izolo kumabona kude esesibhedlela engakahlinzwa lapho alimele khona. Uthi ubone abantu bemlandela emaswingo njalo waphosa wathuzwa yimota echayela esiya eHarare okwenze ukuthi imota yakhe ibhehuke ibulale umkakhe labanye akade hamba labo. Umfundisi Chiwenga walobela uMnangagwa incwadi ekhononwa ngabantu abamlandelayo sonke isikhathi kulandela intshumayelo zakhe ezichothoza uhulumende. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa abike ngolwesithathu ukuthi uChiwenga wayegijima kakhulu ngemota ingakamlahli phansi. UChiwenga uyakuphikisa lokhu uthi wephuke isandla inqulu zombili njalo walimala lekhanda. Sebedlela evalweni abadabuka kweZimbabwe abadinga amaphepha eziphepheli abangela qiniso lokuza kwenziwa umkhokheli omutsha waweleBrithani kulandela ukuthiya umsebenzi kukankosikazi Theresa May obefuna ilizwe leli liphume kumanyano we-European Union. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Ukuthiya umsebenzi kwenhloko kahulumende unkosikazi Theresa May kutsho ukuba ibandla lakhe lama-conservatives sokumele likhethe omunye phakathi kwenkokeli yalo ukuthatha isikhundla sakhe. Ingcwethu ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla elibusayo elama-conservatives alithenjwa lilakho ukuba lezibopho zokungabi lozwelo kwabadinga ukuphephela. Lokhu kugcizelelwa ngusikhwicomfundo u-Ardmore Chuma wekolitshini le-University of Essex.
Ngembali yema-conservative lapha kweleBrithani sifumana ukuba ama-conservative nasibo bantu okuba ngabantu abangasinceda kakhulu njengamaZimbabweans. Kungani kuzangena uBoris Johnson? UBoris Johnson siyambona ngumngane kaTrump. Sonke siyazi ukwenzakala eAmerika ukuba eAmerika kwenzakalani. Nxa uBoris Johnson esupportwa nguTrump kutsho ukubana bayahambelana, bale same ideology.
Isizalwane seZimbabwe ehlala eBrithani umnumzana Mayibonga Sibanda uthi ubona izizalwane zeZimbabwe zihlala kuhle kulelo ngemva kweBrexit.
Kade bengelazincwadi ezilungileyo bazoba le nhlala kahle bazolungiselwa amaphepha. Njengokuthi Boris Johnson waye kwakukhuluma vele ekuqaleni kuthi hayi abantu abalapha lo ulamaphepha ulamaphepha abavele balungiselwe. Ubuye futhi la iBrexit le isenzeke iqhubekele ngapha iqhubekele phambili kusho ukuthi vele abantu abase-Afrika kakhulu abantu baseZimbabwe udlelwano lwakudala iNgilandi nezwe laseZimbabwe lizobuya luvuseleleke.
Kodwa esinye njalo isizana seZimbabwe unkosazana Sandra Ntube kavumelani lo mbono kaSibanda ethi nxa kungangena uJohnson abantu bazathola nzima ngoba ekhanya elolunya.
Kunini beleke bethumela abantu bakithi ekhaya kabafuni ukunika abantu bakithi amaphepha. Nango ke sebeyafaka uBoris Johnson laye ongathandiyo ama-foreigners. Kabafuni ama-foreigners. UBoris Johnson uyafana nje noTrump. Thina maZimbabweans vele sesilahlekelwe kakhulu futhi iBrexit yabo le kathesi ke sebeyifosela ukuthi kusebenzeke. Thina ke abantu bokuza mhlawumbe sebeyasiphindisela emakhaya ethu.
Umnumzana Jabulani Moyo yena uthi wethuke kwamagama ngenyathelo likaMay ngoba akakabili amaphepha okuhlala kwe-England.
Ingitshayisa ngovalo kakhulu kuhlanganisa lokuthi i-United Kingdom isifuna ukuphuma kunhlanganiso ye-European Union. Asikwazi ukuthi nxa konke lokhu sokuphumelele kuza kwenzekani ngemva. Abantu abangasizo zizalo zaleli lizwe mdabuko bangakhathazeka ikakhulu labo abangakatholi imfanelo zokuhlala elizweni.
Inhloko kahulumende eBrithani ezathatha isikhundla esishiywe nguMay ikhangelelwe ukuqala umsebenzi ekupheleni kwenyanga ezayo kaNtulikazi. EleBrithani likhangelelwe ukuphuma kumanyano we-European Union ekupheleni kwamfufu lonyaka. Konke lokho okwenzakalayo kwezombuso wazo kweleBrithani sokusenza izizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha ziswele ubuthongo zihlalela evalweni. Ngimele Studio 7, ikamera ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ababalisi abakuhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usethwalise nzima izisebenzi. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba eJohannesburg.
Unobhala walenhlanganiso umnumzana Robson Jere utshela amalunga enhlanganiso ezijeneyo kwele South Africa ukuthi njengenkokheli zenhlanganiso ye-ATUS sebephilela evalweni kulandela izehlakalo ezithile zokuthunjwa, ukutshaywa nokubotshwa mahlana kwenkokheli zale nhlanganiso. Uthi icala labo ngelokufuna ukukhwezelwa iholo nokulithola lelo holo. Umkhokeli walenhlanganiso umnumzana Obed Masaraure uthunjwe ngabantu abangaziwayo emzini wakhe wabonakala esebangwa lezibi elamanxeba okubhaxabulwa kabuhlungu. Utshere uthi sekulokwesaba okukhulu ngoba kuzingelwa ababalisi abaningi kanti abanye bethuselwa ngokuthi batshiye umsebenzi ngoba ma kungenjalo bazawukhomba olotshwala. Laye ngokwakhe uthi usephuma khona kule mbenge yamalahle.
Ngathunjwa zinhloli zikahulumende ezikubutho zithwele ama-AK-47 sizivale ubuso. Ngahlukunyeza ngasengiswa emapholiseni sengisetheswa icala lokutshaya inhloli lezi.
Inhlanganiso eziningi leSouth Africa sezisole ukuhlukunyezwa lokhu zisithi izenzo zobukliwe. Okufanele uhulumende aphumele obala ukuthi akanandima ayidlalayo kuzo. Isiphathamandla senhlanganiso ebandla leSwaziland Communist Party umnumzana Pius Vilakanti uthi ukuhlonitshwa kwamalungelo ezisebenzi okukhalala umsebenzi lilungelo uhulumende okufuze alihloniphe loba uyathanda kumbe akathandi.
Siyayikhondema kakhulu lesento lesentiwa kubasebenzi baseZimbabwe. Sithi sitawuniketa i-solidarity kubonke abantu abaseZimbabwe balelwa ukuthi bakhululeke nekuthi bathole emaholo abo futhi bacinzedekile ngamasotsha ne-intelligence yaseZimbabwe iyabahlukubeda.
Le yinto egcizelelwa umqondisi wenhlanganiso ye-Chris Hani Institute umnumzana Sithembiso Bhengu yena othi kuqakathekile ukuthi uhulumende aphe ubufakazi obubambekayo obutshengisa ukuthi akasongxenye yodlakela lolu olubhekiswe kunkokheli zenhlanganiso yababalisile.
Uhulumeni waseZimbabwe mawuhloniphe imithetho yabo abayibekele bona ngendaba zabasebenzi, ukuholela abasebenzi, ukuthi abasebenzi babe nama-rights oku-organize, babe nama-rights okukwazi ukuhlangana okuvumelekile emthethweni waseZimbabwe. Siyathemba ukuthi i-SADC bazoyibheka le ndaba bakuxike nabo ngoku.
Usenjalo uhulumeni weZimbabwe uyayiphika imbiko ethi ukuhlukunyezwa kwenkokheli lezi kwenziwa zinhloli zikahulumende ezifuna ababalisi laba bengaqhubekeli phambili ngemizamo yabo yokukhalala umsebenzi. Uhulumende usanda kubumba inhlanganiso ezancedisa kunkulumo zabaqatshi lezisebenzi endabeni zokukhwezwa kweholo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Did you see me?
Nanko kwetulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe. Uhulumende uti akusamelanga kugejwe amathambo abantu ababulawa ikukura wundi kuze kubunjwe umthetho ngokwenza lokho. Lokhu kwetulwe liphepha ndaba leHerald. Iphepha ndaba leChronicle libika ukuthi uMthuli Ncube uti intengo yempahla etshiyeneyo ikhangelelwe ukuthi izakwehla kulandela okwenziwe nguhulumende ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bengakhuphuli intengo mahlayana lokunye okutshiyeneyo. Iphephandaba leSowetoni libika ukuthi odabuka kwele Zimbabwe uMnumzana Ray C othatha imifanekiso lamavideos udutshulwe kwele South Africa esanda kutshiya abangani bakhe endaweni ebizwa ngokuthi Lendego Michels Plain eWestern Cape kwele South Africa. Wakatesike sokwesikhathi senu ukuthi lethule konke elifisa ukuthi likwethule khonapha-ke emsakazweni we-Studio 7. Lilakho ukuthi ubambe i-WhatsApp yakho ufithizele isibhono esana ukuthi phela ukhulume bese usithumezela-ke umlayezelo wakho. Uyasithumezela kunombolo ethi 01-202-619-2077. Kumbe ngiphinde futhi inombolo leyi 01-202-465-0318.
Njani baleli be-Studio 7, mina engithanda ukukhuluma kuphela into enye kuphela. Singajoni sibhoda siyele. Into eqakathekileyo eZimbabwe yokuthi umnangagwa yena nxa engumuntu ozeleyo ekwazi ukutula abantwana emuva alungise ilizwe, ilizwe lilunge. Ngibusela lobu bwenziwa uhulumende kamnangagwa. Yena umnangagwa engajoni bopha abantu evalela abantu ngenxa yokuthi yena laye wathatha isikhundla ngodlame kumgabe kade sizikhulele and wayengcono lwana babalwane ngoba wayekwazi ukuthi kule-price control umnangagwa kazi lutho nge-price control kazi lutho ngokubusa.
Mina ibizo lami ngudaditon Mdlauzwa, ngise-Bright Beach eZimbabwe. Esami isicelo kumbe isikhuthazo sisebantwini bakomthwakazi, isicelo sami sokuthi akusukume umuntu ozabhala ibhuku eliqondileyo ele-history ye-Zap kumbe i-Zebra ukwenzela ukuthi abantu abethu labantu bakomthwakazi babhenefite nge-true history yabantu beMandebeleni. I was touched ngize ngihambe ngiyefika e-White City imbali kadabengwa yokuthi ibabalisha ibridge kumbe i-Victoria Falls lo mkhonto wesizwe udabengwa wazwalimala wayesibhedlela waphenduka after 1 year. Ikhulunywa abantu abavela e-South Africa, thina ngapha silayo i-history eqondileyo because ababhala ama-history babhala zongathi i-ZANU-P F iyenza konke abantu bezapho babengela role otherwise uba izipayipayi nje zempini. So sicela nje abantu bakomthwakazi kusukumo yedwa ozongabhala ibhuku le-history eliqondileyo ezipra zezap. Mhlawumbe thina njengegroupu singalisponsa lele bhuku ukuthi lize liphumelele. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7 ninjani bakithi bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent ngokuhlala ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe, ungabheka amaphathi wonke womabili, i-MDC layo i-ZANU-P F, asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani, ngaphi nina abanandaba. Bona kwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo. Ukuthi bephumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakale imisebenzi, kwenziwe njani, kuqhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe, hayi inkani. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngingatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona ezoneza ezifana ne-ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, wazi ubheke wona ama-minister abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo, zaphetsheka kodwa baziphethe izetifiketi bazasebenza ngoba ekhantri nabo akula misebenzi baphuma bagcina besebenza emazweni ukufana nalabo abantu abangafundanga ungazi lina maminista nyini ngazi ngitsho ukuthi ngazi libafundisa abantu abenu okusalayo baphuma besebenza emazweni okuyinto engacacanga vele engeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani noma ulalela nje ama-politician bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho eZimbabwe akuzwakali vele akulazi akulayo ndlela ukuthi kuqonda kuyani.
Abonani bethu bakastudio 7 linjani lonke, ngiyalibingelela abalandeli bakastudio 7. Hhayi, okhulumayo ngumfakazi ngiselobutswana. Wathi into ezenzekela eZimbabwe angizithandi, uyazi lokhu ukuthi kwenzayo kuganga eZimbabwe kakhulu. Ake lilungise imume elizwe likele ukudlala ngathi manje.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhulumende weMelika uthi kusobala ukuthi imikhumbi emibili ebithwele amafutha eGulf of Oman ihlaselwe lilizwe le-Iran. Umkhumbi owodwa utshiswe okumangalisayo. Umnumzana Boris Johnson kukhanya enguye oza kungena esikhundleni sikankosikazi Theresa May. Umkhokheli wakweleBhilithani usetshiye umsebenzi. Uhulumende weMelika uthi kusobala ukuthi imikhumbi emibili leyi ekade ithwele amafutha imkhumbi okade uvumele yendaweni ezithiyeneyo kodwa ke ukubathi ke kuyamangalisa okwenziwe yi-Iran. Kuhlandla lapho esikhuluma khona labantu bathiyeneyo namhla sixoxa loSanele Khumalo.
Ngizalwa eSlaputi esigabeni se-Avoka uMahlaba ithwala. Ngifunde esikolo seBhekezi ngaqhubeka ngaye kulog range i-secondary education yami ngasuka lapho-ke ngaya e-United College ngawo i-training yami njengombalisi. Ngasuka lapho-ke ngasebenza injonanzi esikolo esuke eseluveni ngaqhubeka ngaya eNkayi ngasebenzela eNkayi iskopo ngasuka lapho an-appointment ngaya e-Cholocho lapho ngisebenze khona for 16 years eNkayi ngasebenza 3 years. Ithe-ke into esenzomile laphana 2009 ngasuka ngaya e-South Africa eBotswana ngasebenza eBotswana okweminyaka engu-6 ngaphenduka-ke ngazakuba sekhaya lapha sengicabanga ukuthi into sezilungile kanti hhayi siyambuzanga elangeni.
Khumalo, okwamanje wenzani?
Ngifike kaningi lutho lanxa nje ngiyangihlangahlanganise lokhu engingakuhlanganisa ngazuza izinto zokwenza nxa into angicela ukuthi angithwalele something ngincedise ngakhona lokho just to help the family. Inkosikazi yena nguye out of the country osincedisa kakhulu. I'm trying to work on project lapha akuhambi akuhambi.
Kwenziwa kuyini Khumzi?
Ama-challenges maningananyana well okukakhulu ukufa kwe-economy khona lokho contributory to that. So kule ndlela thize okukwenza kube kungavumi into zingavumi ukuhamba ngesizathu sokuthi imali iyabe kayikho lanxa ithe yatholakala ama-chances okuthi umuntu aphume le project engamncedisa aba very malutshwane kakhulu.
So singathi nxa sokunjalo-ke Baba Khumalo, impilo iba njani njengoba phela umuntu kumele ephandele abantwana? So-ke singathi abantu abaningi ngani bakubanga lelo okhuluma ngalo?
Bambalwa sibili abantu abakulutshena lesi simo ngoba siyasihlangane lamanye abanye amajaha esakhula sonke la uthole ukuthi balobunzima obunjengabona lobo ukuthi akuhambi lanxa beloyisa ukwenza ama-projects ngakulasizwa abalutholayo akufani lezinye izindawo lapho othola khona kwamanye amazwe lapho othola khona ukuthi uhulumende la uyancedincedisa lapha nalaphana abantu from ama-groups basebenzi bengama-groups ngiyakhulu mhlawumbe ngapha emsibulweni wethu hhayi hayi akuhambi sibili.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Khumalo Zulu. Kanti ndaba lamhla besixoxa-ke lobaba Khumalo, ubaba Khumalo khona ngale-ke kubulawayo. Sibonge kakhulu Khumalo, ungadinelwa kusasa baba.
Ngiyabonga mfowethu, inkosi belani.
Kunjalo mfowethu. Ye, lo-ke kade umnumzana Khumalo ohlala khona ngale-ke kubulawayo, umnumzana Sanele Khumalo. Siyabonga kuya. Soku lokuxoxozela okumangalisayo kwele Melika kulandela okwethulwe ngumongameli Donald Trump othi ulakho ukusebenzisa akuthola kwamanye amazwe ukuthi alwisane laphikisana labo kukhetho lukamongameli. UTrump wethule lokhu ngesikhathi exoxa lentatheli izindaba ye-ABC. I-commission yokhetho ithi uTrump ukhulume inqwala ngoba akuvunyelwa ukusebenzisa okutholakala kwamanye amazwe ukwenzela ukulwisana lophikisana labo kwezokhetho. Kodwa uTrump uthi engakusebenzisa angakuthola.
If somebody called from a country, Norway, we have information on your opponent. Oh, I think I'd want to hear it.
Umuntu engafona eselizweni leNorway esithi kulento okumele ngizwe ngingincintisana laye. Ngibona engani ngingafisa ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani.
But when somebody comes up with APA research, right? They come up with APA research. Oh, let's call the FBI. The FBI doesn't have enough agents to take care of it.
Nga ngabona ukuthi kulento embi, ngihamba emapoliseni ensida awe FBI. Nga umuntu engaphuma locwaningo oluphezulu, angiboni ukuthi ungabiza iFBI ukuthi izekhangela lokho, ngoba iFBI kayilabantu abeneleyo abangakwenza lokho. Bayakwenza labakudalela eCongress. Kuthiwa lucwaningo oluphezulu.
But you go and talk honestly to congressmen. They all do it, they always have. And that's the way it is. It's called APO research.
Abakubandla lakhe elamanje Republicans lamaDemocrats bathi uTrump ulahle umlomo ngoba akuvunyelwa akhuluma ngakho. Omunye wabaphikisa akutshoyo nguSenator Lindsey Graham okhokhela ibandla lamaRepublicans edalele Senate.
I think it's a mistake of law.
Ngibona engani uphambanisile okusemthethweni. Kangifuni ukukhuluma engani ngikhuthaza lokhu. Akumelanga kwenziwe.
I don't want to send a signal to encourage this. The answer is no. It's got to be no.
Lokhu kusekelwe nguSenator Mitt Romney owake wancintisa kukhetho lukamongameli ekubandla lama-Republicans.
It would strike at the very heart.
Uzaphiliza indlela esibusa ngayo.
Of our democracy.
Ibandla lama-Democrats lithi kuyethusa okukhulunywa nguTrump. Unkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wama-Democrats edalele House of Representatives, uthi uTrump kakwazi akhuluma ngakho. Uthi ngaphansi komthetho weMelika wezokhetho, akumelanga kwenzakale lokhu okukhulunywa nguTrump.
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said. Yesterday, the president gave us once again evidence that he does not know right from wrong. It's a very sad thing. Very sad thing that he does not know right from wrong.
Wonke umuntu wethuswa inkulumo yakhe le. Kakwazi umehluko phakathi kwamanga leqiniso. Kuyadanisa lokho. Kuyakhanya ukuthi kukhona akufihlayo njengalokho engangakutsho phambilini.
But for the president to be so cavalier, to disregard, to be indifferent to law and any sense of ethics about who we are as a country, to say he would invite foreign intervention further, the intelligence community with...
Kulomthetho othi ngeke wasebenzisa nje lokho kuthola kwamanye amazwe. Kumele ubikele amapolisa awe FBI ngokuthola lokho. Akuvunyelwa ukuthi ukwenze. Sizakuhlolisisa sikubona ukuthi kuhamba njani.
There is in the law that you cannot accept contributions, and that includes in kind, from a foreign, your campaign cannot, from a foreign government. That is in the law. But if it needs more clarity, then we will go the duty to report. That's not that only you don't accept it, but you report it to the FBI. Because this is, it's an invasion of our democracy.
Ingcwethi kwezombusazwe, umnumzana Gary Thwala Jackson uthi, kuyayangisa okukhulunywa nguTrump.
Kuyindaba engalunganga impela ngoba kuyakwaba le ndaba lapho-ke yatshisa kakhulu impela ukuthi uTrump wayesebenzisana lama-Russian ukuze awina ama-elections adlulileyo lapha. Kuthi njengamanje usekhampena okhampenela ukhetho oluseduzane oluzayo futhi abesethi yena uyamukela okungcolileyo kumbe izibi zalabo aphikisana labo ancintisana nabo njalo lokhu ukwamukela kusiza ezandleni zabantu abangaphandle kwelizwe bazithola kanjani lezi zibi zabantu abancintisana naye bona bengasibophi kwele Melika.
Kusanda kwethulwa uphenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller wayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Kukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Lesi-ke bekuyisigaba lapho esikhangela khona esihambelana lele Melika. Sisingene kwesinye isigaba lapho esikhangela khona abaculayo lokunye okutshiyeneyo. Namhlanje sixoxa loSithembile Masiqoza Ndebele ongumlobi njalo imbongi elohlonzi.
Ngimthole ethwele izigodungulu kudela, ngaba ngolunye lwakhona lwami ugodwana olwanyana angithola ngamanzi. Amanzi angithukathuka angikhafula.
Masiqoza, kunjani mama?
Ngiyaphila baba, uDubele njani?
Siyaphila kakhulu. Ngaphi khona?
Lapha kethi ngikobulawayo.
Ye, kodwa udabuka ngaphi?
Ngidabuka ePlumtree eGwambe phansi kwenduna uKandana Michael Magutu.
Ye, sizwa kuthiwa ke wena uyimbongi njalo ulondoloza amasiko esintu. Akusitshela ukuthi umele inhlanganiso yiphi?
Mina nginhlanganiso ethiwa imvuselelo yolimi namasiko esiNdebele. Inhlanganiso leyi uchairman wayo u-Isaac Nyandeni Mpofu.
Yes, ngathi lihloseni khonapho?
Lihlose ukuvuselela lokuvikela amasiko ethu akomthwakazi ayesiNdebele.
Anjengawaphi ntombi endala?
Okunjengokuzazi ukuthi sive siphumaphi, savelelaphi, siyangaphi, imigido lezibongo zolimi.
Ehe, elingathi selikujovile kakhulu kukhula manje ikuphi?
Kakhulu sijova wona amasiko laselimini kubalobi.
Ye, sizokuthiwa lawo ngumlobi sibili. Siuloba amabhuku amangaki? Iy'ngwalo ezingaki?
Ezintathu. Olwakuqala ibhodo lezinkondlo, landele lithi ukugadla kwembongi, lelithi inoveli ethi nalapho kungelakuqhude kuyasa.
Uyaloba sibili, kudala waqalisa ukukwenza lokho?
Ngaqalisa ngisesemncane but ngake ngangani yavaleleka. Ngama ngase ngibuye ngavuka ngazithatha.
So njalo uyimbongi mama, kunjalo?
Ngimbongi nyahaya.
Ule nkondlo ezingani?
Esekhanda.
Ovelo lazo sibili, zikhona ozibhalayo?
Esengizibhalile sezidlula ikhulu le elengqeni.
Ha, nangoke mama.
Okuhluphayo nje ukuthi ngiyashela imali yokuzibhabhatha.
Okuzifake
kulezi esezibhabhathiwe zingamathumi ayisithupha lanhlanu 65.
Ikona enye ongasitshayela yona khona manje sizwe ukuthi utshaya njani mama? Uyisitshaya nje khonokho ama-stans amalutshwane.
Ngizingizwana izinja intambe endekaft lamba dlile likamancukwathi ensindwa misesabomesisi baseamerika kathi cha ngizalwe eGwambe amphuze esibholaneni mphuza kumathunguzweni senyeni yimi ithemba lamathemba lengoni yami ufrenti lothalitha uma bone bulawo inyoka eluhlazana unawu nawu ngamhlazana kungesuye uzulane lwazulalwa seluphumla kuqatha ijuba likanowa uzingizwana izinja zingikhonkotha zindandela wo zingibona izaca zithi mhlawumbe sengizokhufa ziqhuqhuza amathambo hayibo umagule ngafumazi kumbani bebuzana umbambo zimagoda umtaba kayikhonza uzinja ziyamnuka mna siqhuza selizwe ngisithi ngihlanganiseleni ngisaphila awubakithi lina zihlobo zami ngicela lingizwe kuhle kukhona engakuzwisisiyo ngoba kukhona engingakutholisisiyo bengilani ngisidla imbuya ngothi ngivunula injobo belingibhekile eziphuma emqamelweni sicece mina lemuli yami sinjobozele hehehe osekuhlehla impukane ukudla sikulahla ngomlomo.
Awubona
bengivuka labo mantengwane ngijike sezisemthini inkukhu qinisa imina layilingani ngiphaphatheke inamasolombana ukuze ngiwele ungulukudela ngigulukudele lami emkhondweni wabaningi lazigeza lazisongezenu lathi simkhumbi munye okwelithumi iminyaka ngiphaphatha kuphuma uthula ngasinquma isinqumo sokuquma ngenyawo umntakagogo walibeka ithemba kimi wathi umuntu akalasephila sengifikile kuye icebo lizazakha ngimthole ethwele izigodungulu kudela ngaba ngolunye lwakhona lwami ugodwana olwanyana angithola ngamanzi.
Siyambonga kakhulu-ke uSithembile Masiqoza Ndebele. Sixoxela ekobulawayo singake hlukane ukuthi sikhangele udaba bakekukhokhela namhlanje. Umfundisi Talent Chiwenga olimele engozini yomgwaqo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubezama ukumsusela amanqe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisayo ngokhipsi Dube.